Loku isikhathi sembiko yenu.
Ngabe livuka njani lonke bakithi basakazi be Studio 7 abahlehla izindaba esimnandi kangaka kunye labalaleli be Studio 7. Ngithanda ukuthi sike sikhangele udaba lolu, udaba lwemali le ekuthiwa yi-RTGS kumbe kubizwa ukuthiwa ibhondi. Imali yeZimbabwe le abantu behulumende abagqugquzela ukuthi ibe yiyo imali esebenzayo. Balokhu bethrethina bazithi bazakhupha imali zangaphandle ezigoqela i-US dollar le laborandi labopula kusebenze yona. Iqiniso elihle engileqiniso ukuthi labo sebelinanzelele akusela mali laphana, into lala isifile, isifi ukufa. Ngike ngangena emavinkilini izolo khonapha iPlumtree sibili ngalunguza ko-Greens laphana, ngathola ukuthi i-20 kg yempuphu isingena ku-4,000 plus $4,000 RTGS plus then i-50 kg yakhona i-8,000 plus. Bese ngikhangela umholo wamaCivil Service amaningi ukuthi abe ecayisa kwalapha kubo 16-20 kusiya ngathi kuya phezulanyana, kutho ukuthi-ke ama-Civil Service amaningi kathesi umholo wabo usungathenga amasaka amabili ama-50 kg usiya kwamathathu. Then ubusuzibuza ke khona ukuthi uhulumende nalowo kuthiwa ulo-listening president uyakunanzelela yini ukuthi bona babantu benjana kuthiwa basebenza bazathenga impuphu babhadale amarenti babhadalele abantwana besikolo. Okunye bantu kakusadingi inyanga, okunye kakusadingi umuntu ovela kwenye indawo sokufuna ukuthi abantu bazivuke amakhwapha. Abantu bezanuka bazivuke amakhwapha, bahloniphe abantu, basihloniphe sonke. Ngibe sengicela ke abantu bonke laba ikakhulu ipopulation ngathi abantu bonke abahlala emakhaya, please ake lizinuka amakhwapha, likele ukuvotela ibandla leli okuthiwa iZANU-PF. Ibandla leZANU-PF selifile, akula lutho eliza lenzela lona. Okhulumayo ngumagutshwa wasePlumtree.
Yes, sike sivingelele kuStudio 7. Sike sivingelele linjani lonke elini lisiphathele sona iStudio 7. Siyalivingelela. So sithi mhlawumbe kathi singake singene ehlelweni kama uClement Ncube buya eDombodeni eseVaka. So mhlawumbe singayamukeleka lathi singake sifake esikhala ngakho noma esikufisayo seka lokho sikhona siphila singaphandle kwelizwe, kodwa siyafisa ukuthi lathi sike sisibone ngelinanga mhlawumbe njengoba ngivele Plumtree lapha 32 kilometers from Plumtree selapho engikhona mangukuthi ngisenza kuyi-Friday ngichayise angikwazi ukufike ngena Sunday lami-ke ngiyebona abantwana than ukuthi ngihlale iminyaka izibe mithathu ngingazi ukuthi ngihlalelene emazweni nabanye abantu ngapha sitshisa sidutshulwa sitshaywa. So besicela ukuthi lathi sithi mhlawumbe ngenziwa kuyi-audio yami yakuqala since Studio 7 silalela mhlawumbe ngizwe kumbe ngiyamukeleka lami ngike ngike lo magamanyana engiwaxoxayo nomhlawumbe engiwaphoselayo. Ngiyabonga.
Ilizweni ye-South Africa bantu bakhona babecabanga ukuthi ma ungabe kuyikuthi iZimbabwe ma ingalungi thathwe ngomunye umuntu bazothathelwa lawo ma-resources, yiyo into ebenza ukuthi bamelane lokuthi lama iZanu idliwe bathi bona hayi no akuhlalwe phansi. Kuhlalwa phansi ini kathi ma umuntu edliwe udliwe yabona. So hayi kuba nzima abantu bakaStudio 7 kukhokhonokho okwenziwa yila amanye amazwe ngendlela engengalala. Ngiyabonga.
Ake silimukisane nini la sonkeni nje, ngithemba selibonile kusukela ngo-1980 kuthathwa ilizwe iZanu lokho yangena namhlanje ibamba ile-42 years. Kambe libone ngani izaphinda futhi yehlule ukwenza into yayo yini naleveli yenza? Okwenza yenze so yikuthi siyadabukana phakathi kakhulu sokuya kuma-election. Omnye kuyalo kwakho kulibandla, omnye kuyalo kwakho kulibandla kulabantu 10, omnye kuyalo kwakho kulibandla kulabantu abalutshwana. Hayi, asoze sikwanise. Esintwini kule nto okuthiwa lilima. Ilima ikuhlanganela lonke lilwisa into eyodwa ukuthi liyisukumise. Asezeni so sikhangeleni ibandla kwezombangazwe elilamandla ukwedlula wonke ama-opposition. elikhanya lamandla kwedlula wonke ama opposition sonkeni sikambeni yilo singahamba yilo sesiphakamise le nto esikuyiphakamisa singayiphakamisa ikona sesizabona iplan ngemva kwesikhathi ukuthi okusalayo kudingakala ukuthi kwenziwe lokhu lalokhu lokhu lalokhu sokusenziwa isisekelo sombuso esiqondileyo esibusa ngentando yabantu kuza kuba lula kodwa ezilongo besidabukani imthwakazi Republic Party izaphu hayi mancane mancane soza amabandla lawo singayengana siyengane ngombono yethu nje ehlakaniphileyo kumbe izithutha singayengana mancane amabandla lazo zenzela uthola kwehluleka izaphu kankomo eyayiyinkalakatha kuyayilingana lezano kodwa yehluleka le incane kakhulu lelokuzeni lelokuzeni le mthwakazi leyi hayi into ezincane
salubonani salubonani istudio seven linjani lonke amagumbi namhlanje i-CCC ilamandla ayenzi umhlangano ayenzi umhlangano bacacisa nabantu kungathiwa kuyo ayisahanga njani ilindeni futhi kuze kufika ukhetho sibe sikhetha abantu abafunayo uchamis I think is very young even ngabala from 1980 ubemncane kakhulu engazama ukukhulela abantu ngengqondo ngesikole kayenza umhlangano the top six yonke ye-CCC akwenza umhlangano becacela abantu nje ngabe leqiniso
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.